Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 31 kaMpalakazi. Sigqiba umnyaka ka-2022 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-indastri ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona.
Kuningi okwenzakale kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona okuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye.
Umnyaka ka-2022 hayi sidonse kanzima sibili, abantu badonse kanzima, kuhlutshekwa, kulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo usiphathela iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuningi okwenzakele kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona kuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. I-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuthi sizwe umbono wakhe ngomnyaka esiwufulathelayo lokuthi kulo oqalayo oka-2023 uthembisani.
Sibona ukuthi yonendaba ye-inflation sibona ukuthi ibiqhelile kakhulu, okokuthi abantu bebengelamali eyokuthi bayisebenzise esingathi i-disposable income. So indaba ye-inflation ubona njengani, kumele uhulumende ayikhangelisise. Kuyena uyathembisa ukuthi 2023 i-inflation izehla to double digits, khathesi ku-265, kodwa izithembiso zikahulumende ngezokuthi izehla below 100. Khathesi akula okutshengisa ukuthi kuzenzakala khonokho, kodwa silethembele ukuthi i-inflation ingehla, abantu bayabesele mali eyokuthi basebenzise. Okunye ethi kubone kwenzakala ukuthi kwaba lempi e-Russia ne-Ukraine enze ukuthi ibe lokuqonga okukhulu kwintengo yamafutha awe-petrol ne-diesel. So sibona njengani khonokho okwenza ukuthi intengo zikhwele, njalo ama-basics abe expensive kakhulu, okuthi abantu bengakwanisi ukuthi bephile nyanga ngenyanga ngenxa yentengo ye-fuel. Kumbuleni njalo ukuthi i-fuel cost yalapha eZimbabwe okuningi kwabo khona indaba yama-taxis akufiwe yona leyo. So silethembele ukuthi engxenye intengo ze-fuel zizastabilizer, njalo kuzenza ukuthi intengo yama-basics lapha eZimbabwe ibe stable ngikhathi. Okokugcina engibone yindaba yamandla kagesi. Indaba yamandla kagesi inzima kakhulu lapha eZimbabwe ngoba intengo eziningi ezama-basics nxa ungenamagesi sokusitsho ukuthi abantu bayabesebenzisa i-diesel ikakhulu. So ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-indastri ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona, njalo kwenza ukuthi intengo zama-basics ikhwele njalo ngoba abantu bebesebenzisa i-diesel as opposed to indaba yamandla kagesi. Ubona njengani okunye okumele uhulumeni akulungise khonokho, ukuthi abe ne-plan eqinileyo kakhulu ukuthi amandla kagesi njengoba futhi yena uzaba ne-industrial output enkulu kakhulu, kumele sibe namagesi ayazele ukuthi i-industry isebenze.
UMnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampapa
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono izulu eseline endaweni ezithiyeneyo zakule imango selinike abalimi ithemba lesivuno esingcono uAlbert Ncube usipha loludaba eseGwanda
uzulu emaphandleni othumnyaka lo ubunzima ngoba bebhekane lendlala ukuzwela amanzi kanye lemali yokunakekela ngalokhu uthi ukhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi eNyandeni eGwanda North uthi nengilezi zakhamizi lugqibe nzima lomnyaka
umnyaka 2022 hayi sidonseka nzima sibili abantu badonseka nzima uhlutshekwa kulanjiwe kungela mali kungelani
ukansila kawa-10 eGwanda North umnumzana Amon Clinic nathi uthi bahlaselwe indlala enkulu lonyaka
njengoba vele besisendlaleni nje namanje izimulilo kwezisendlaleni bakhona abafele zenkomo so umnyaka ka-2022 awuzange usenzele kahle sikhangelele ukuthi u-2023 uzoguqula izinto abe ngcono
unkosikazi Sethekele Thabangu ongumqondisi wenhlanganiso lelwamalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi indlala esemakhaya idale ukuhlukumezeka kwabesifazane
mangabe uyalalelisisa kahle ukuthi lezi ndubo ezokuhlukunyezwa kwabomama zisuka ngani uthola ukuthi imbangela yakhona ikuselakala kwemali ikuselakala empupu ikuselakala kwezinye nje izinto ezingezokudla nemali yokuthi ihambise abantwana esikolweni uthole sokulabantwana asebephume ezikolweni bengasakwazi lokuqhubekela phambili ugcina abantwana sebesiya kwenda bebancane ngoba besuke bekhangela isimo sasekhaya ukuthi isimo sinjani sebeze begcina bezendisa bebancane ngoba bezama ukubalekela indlala ababhekane nayo emakhaya
umnumzana Zolithini Gabula isakhamuse wilonke kwana North uthi ukubhidlika komnotho wakuleli kuthe lokuthi bathwala amagapha avuzayo
ekuphileni kwansuku zonke njalo nxa sikhangele intengo zempahla esizithengayo le transport yokuhambisa sibone ukukhuphuka kwentengo kubangelwa ukudula kwamafutha kuyenza ukuthi ke intengo zonke phose zikhuphuke ngendlela enyebe ngumangaliso lokho kudale uhlupho kakhulu ezakhamizini njengoba silo uhamba nje okuningi okuye emadolobheni lokuya ezabelweni ezijeneyo kwenzeke ukuthi inhlawulo efuneka ekuhambeni ikhuphuke
uthi njalo kuyadinga ukuthi kulungisiswe amadamu ukuze bengahluthwa ngamanzi
obunye uzima esihlangane labo ngobokuswelakala kamanzi amanzi asuke aswelakala ezabelweni emadamu emfuleni emithonjeni lakumabholes ngenxa yokuthi izulu ngomnyaka owandulelelo belingazange line kuhle hlupho lwamanzi lobengenye into ehlukuluzayo abantu kakhulu
umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi sebethembele emasimini abo njalo bakhulekela ukuthi izulu liqhubeke lisina kuhle ukuze bathole izivuno esiza baphilisa ngomnyaka ozayo
ngaphandle komkhadi kaNkulunkulu hayi izulu linile abantu bayazamile ukuqhaqha phansi balimile imela isiphumile kuyathembisa for the time being ukuthi maybe singavuna nyana okulutshwana isimo sibi ilizwe lilamali umnotho uphansi
la mazwe agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza
umlimi Sipho Sisile ngezulu izilimo zethu zinhle ziyabukeka siyathokoza ngalokho
ukansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ukhathazekile ngokusasa yentsha yalamuhla esigabeni sakhe
ungahambanga kuhle ludaba lwababalisi ababengenelisanga ukuzisana lomqhatshi wabo owabisela imfundo yabantwana emuva okwenza iningi labantwana besifazane bagcine sebezithwala ebancane yalo kwenza impilo yabafana labo baphatheka ezenzweni ezafaka impilo zabo engozini ikakhulu izidakamizwa
okungani kuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo sekuthe iningi lezakhamizi zemaphandleni kulesabelo libhekene lendlala enkulu ugatsha lukahulumende lubona ngokunakekela abaswelayo olusesha welfare luzena ukugqiba uhlelo lokubhalisela labo abazathola usizo lokudla, kodwa abaningi bakhala ngokuthi beqiwe kulolu hlelo. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Sibonga lapho uAlbert Ncube ngohlelo lwakhe. Okwamanje siphe uSthandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza. Yena ochasisa kabanzi ngesinqumo sogatsha lomanyano we-United Nations olwe-African Commission on Human and People's Rights olunqume ukuthela eZimbabwe kumele livumele abantu betshengisele ngokuthula bengakuhlukunyezwa. Uthi inhlanganiso yakhe ikhangeleleyo ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ka-2023 ngalesi sinqumo.
Kuhle kakhulukazi kuzwe lonke le-Afrika emhlabeni wonke jikelele ukuthi i-African Commission isiqalisile ukuthi inike izinqumo ezinjengalesi. Siyayithanda ukuthi siyibonge kakhulu ngoba izinike ithuba lokuthi ichaze oba kabanzi, iyelule lezi zizathu zayo, ilumbanisa amalungelo ukuthi leli lungelo lihambelana laleli, ungephula leli, leli yabusibe phule laleli. Ngakho kuqakathekile kakhulukazi lokho.
Sesikhuluma ngabesifazana, seke sabona ensukwini ezedluleyo kusiba lodlakela oluqondiswe kubo abesifazane. Ungathini ngokwenzakalayo?
Ulodlame kwezombangazwe njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana. I-African Commission ithe isinike isinqumo lesi kayizange ikhangele kuphela kulungile lokutshengisela ngokuthula. Ibiye yayilula yathi uZimbabwe ilomlando, uhulumende weZimbabwe ulomlando, the state has an obligation yokuthi khona ibone ukuthi khona abantu bayavikeleka ngokuthi khona ifundise amapholisa kumbe abakhangele ngezokuphepha lezisebenzi zikahulumende nje zonke jikelele ukuthi kuhlonitshwe amalungelo oluntu. So lokhu kuzavikela ingcingubani oyenzani. And lokhu asikuthi kuvela ku-African Commission, le Constitution of Zimbabwe Section 7 ikhuluma khona lokuthi kumele i-security lama-public officials bathenwe behlangana lomuntu lapha besebenza labantu, basebenza laba-rights holders, kumele babe lokuvikela. Singahamba ku-Section 44 we-Constitution ikhuluma ngokuthi ingcingubani lobani okuhulumende kumbe osebenzela uhulumende, ungakhathalekile ukuthi ukuliphi izinto lapha asebenzela khona, kumele ayenze lokho abathi khona yi-respect, protect and fulfill and promote human rights. Kutshoni khona lokho nxa sesikwelula? Kutsho ukuthi balomlando ukuthi u-respect utsho ukuthi wena akumelanga ba-interfere kumbe baphazamise ilungile labantu. U-protect ukuthi kumele bakuvikele nxa kulo munye umuntu ephula ilungele lomunye, kumele bona bavikele lelo lungelo. Ongakuthi nxa sikhuluma ngokuthi khona ubuzeka wathi khona omama bezombangazwe bayachaya iwozi yenzani ngakho lokho. Thina iwozi sikhuluma ngokuthi khona i-constitution kayisebenzi njengo-constitution, amalungelo kayasebenzi. So nxa sikhuluma ngokuthi protect amaphosi alomlando ukuthi avikele kuthiwa omama laba abafuna ukuphatheka ingqeko kungaphi bavikelwe ngumthetho. Kuwumlando wamapholisa, kuwumlando karhulumente ukuthi yabona uya-create i-environment, indawo ezayenza ukuthi omama bakhululeke, wonke umuntu akhululeke, labantwana baphephe lapha abakhona. Umanqoba kakhulu lapho kumele bekhona ukuthi isinqumo sikanumber 4 futhi abasinikileyo bathi khona wona kumele uhulumente abone ukuthi khona kuba le mthetho esebenzayo esingathi ngama-domestic laws lama-policies asebenze. Njalo yasiqongqosela ukuthi kungabi ngama-domestic laws a-implementwayo kuphela, kumele kube lama-international lama-regional laws lawo asebenze njalo avikelwe kubonakala ukuthi asebenza ukuze lawo abantu bonke izizalwane zonke ziphephe abantu baphephe ngoba bengabantu ungakhathakeleki ukuthi ungesimuntu ufazi ungumama ungumntwana ungubaba oqhakathelile ukuthi amalungelo kumele sikwazi ukuthi ayuniversal ngawo wonke umuntu siyabe singalolu amalungelo ethu kuphela sasilela amalungelo awo wonke umuntu osezimbabwe lonke kwezimbabwe ngoba nxa sokuthe kwaphiwa isinqumo kuba yilokho abathi yi-president
lo ngonkosazana Magodo Ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo luphathelane labesifazana ukuze lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile ngohlelo oluqondane labesifazana okwamanje sesiya kuChris Gande sizwe ukuthi namhla usiphathelani kuliphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje siqoqa lomfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso ye Zimbabwe Christian Alliance sihlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus okuthiwa selimemetheka njalo kwele-China kwesinye isigaba esiduze lesigaba se-Shanghai kubikwa kulabantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million ababanjwa igciwane le-coronavirus ngelanga linye lokhu sokwesatshelwa ukuba leli gciwane lilakho ukuthi ligcine licaphakela umhlaba wonke jikelele. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Abantu abaningi sebakhohlwa ngokuthi lumkhuhlane obhubhano umkhuhlane wekorona ukuya wabakhona. Azindutshwana indawo abantu abakulandelayo ngaphandle nxa umuntu engena kumabhanga nakwezinye indawo abadinga ukuthi umuntu afake imask ikanti isikhathi esiningi hayi indawo eziningi abantu abasakulandeli.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu belokhu belandela na iziqondiso zabezempilakahle kudaba lwe-coronavirus?
Ngakho kuqakathekile ukuthi sibuyele njalo kulesiyana isikhathi abantu ababekwanisa ukuthi engasuki engagezanga izandla kumbe nxa engena endaweni afake njalo i-sanitizer lokufaka ama-mask. Kutsho ukuthi kuqakathekile lokuba umuntu abe lesikhala esikhulu phakathi kwakhe nomunye njalo kulabo abazizwa sebelama-flu kumbe sekunganile umkhuhlane uyabukibo kuyadingakala ukuthi umuntu ahambe ebona udokotela ngokushesha njalo lokuthi angabi duzane labanye ukuze anga telele abanye abantu ukuze umkhuhlane lo memetheke. Njalo siyakhuthaza ukuba lapho kuba le mbuthano eminingi siyakwazi thi kuzaba le mbuthano mbuthano wokumelela umnyaka omutsha uba abantu bananzelele njalo indlela abazayo behlezi ngayo emacaweni emabandleni lendaweni lapho kuminyene khona abantu abaningi ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki njalo abantu bengathekele.
Lokho esikuzwa kusenzakala kwele China esizwa kuthiwa khona sekulabantu abaningi ababanjwa igciwane le-coronavirus. Liyabona na ukuthi kungenzeka ukuthi kucaphakele eZimbabwe lakwamanye amazwe?
Ngiyabona lumbiko sesuza ukuthi lomkhuhlane usumemetheka njalo eChina kuyethusa ngoba kuthi ukuthi ungangena la ngaphe eZimbabwe. Banengi kathi siyakwazi ngokuhamba kwabantu ukuba abantu ngesikhathi sekhefu kathi sibe behamba abanye bevakatha besiye endaweni ezehlukeneyo. Ngakho sananzelela ukuthi lalesiyana isikhathi okwahlupha khona lomkhuhlane ukuba kuba lula kakhulu ukuthi umemetheke usuke kwelinye ilizwe usiya kwelinye. Ngakho yingozi engibona esikhanya.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Kakhulu ngokuba kulolu hlelo sixwayisa abantu njalo sibajekise ukuba lomkhuhlane we-COVID ungaphenduka njalo nxa singasoze siziphathe kuhle.
Lo ke bekungumfundisi uSenisibanda ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevike ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris Gande. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Waba ngupapa wokholo lwesiKatolika uPope Benedict owesithumi lasithupha kasekho. Ubhubhe namhla esele minyaka eyisithiyangalonye lanhlanu 95 emzini wamaKatolika lapho abehlala khona kusukela ngesikhathi esehla esihlalweni ngomnyaka ka-2013. UBenedict uzakhunjulwa ukuba ngupapa wokuqala wesiKatolika ukuthiya isihlalo esaphila kumnyaka engamakhulu ayisithupha 600 years kunhlanganiso le. Ukhangelelwe ukubekwa mhla ka 5 kaZibandlela. Kwele Melika, intatheli izindaba unkosikazi Barbara Walters ubhubhe ngolesihlanu leminyaka engamathumi ayisithiyangalonye lantathu 93. Unkosikazi Walters ube lodumo lokuxoxa labomongameli bamazwe atshiyeneyo kanye labantu abalodumo emhlabeni wonke jikelele kumnyaka engamathumi amahlanu esebenza kumsakazo we-ABC News. Kwezemidlalo namhla sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo omnumzana Thandazani Zimbwa. Sikhangela ukuqakathekileyo okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022 okuhle kanye lokubi.
Engathi kuyadanisa kakhulu okwenzakele kwezemidlalo phansi jikelele. Ngizakhangela isehlakalo esekhona amalanga amabili adlulileyo ukutshona kweqhawe lomdlalo wezenguqu uphele yena obesele minyaka engamashumi ayisithiyangalombili namabili. Ubebanjwe imvukuzane yamathumbu ngakho-ke uphumule amalanga amabili edlulileyo. Uphele liqhawe sibili elalihlonitshwa kwezomdlalo wenguqu njalo kwesikhathi okucatshangelwa khona ukuthi umhlaba wonke nguye umuntu owaziwa ukudlula bonke abantu. Kwenzakala ukuthi kwathi kulempi eNigeria ngabo-1968 wahamba khonale impi leyana yaphela okwamalanga amabili behlonitha khonokho ukuthi uphele wayelento leyo.
Ungathi okuhle kuyini Zimbwa okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022?
Sikhangele ikakhulu uma sikhangela imidlalo emikhulu okwenzakeleyo okuhle nxa ngikhangele kwezenguqu iwonkathi esanda kuphela khonapha kunyanga le kaDisemba. Ungakhangela ukuthi i-Afrika ibileqembu kunamaqembu amahlanu. Elinye lalawo maqembu iMorocco ithiya yafika esiqongweni ku-semifinal kodwa ayiphumbanga ukufika ku-semifinal. Inqobe amaqembu alalendumela enkulu alamabizo amakhulu oBelgium naboPortugal ithi yafika khonale. Ngakho-ke sithi amhlophe kuMorocco khonokho kutsho ukuthi izwekazi le-Afrika mhlawumbe lingaphumelela ngoba lizathola idlavuzane ngokuthi nxa abanye abavela kwizwekazi lethu befike laphana kusho ukuthi namanye amazwe engayafika.
Sithi sesikhangela umnyaka ozayo ka-23 uzasiphathelani kwezemidlalo?
Kwezemidlalo ngibona ngathi abaningi bakhangele ukuthi kuzaba nomncintiswano wabomama omkhulu kwe-World Cup e-Australia lase-New Zealand. Yikho lapho kuzohlangana khona amaqembu awamazwe atshiyeneyo omdlalo wenguqu bedlalela phela lokho-ke kudlalelwa sekekudlala manje eQatar bazakudlala e-New Zealand nase-Australia. Nomncintiswano omkhulu owabomama ozenzakala lo. Kodwa angithi singaphunga ukuthi iminyaka yonke jikelele kunalokho abathi yi-champion UEFA Champions League nayo ikhona izadlalelwa kwelengilandi eWembley kusasewembley ngoMay. Ngakho-ke ngomunye umdlalo omkhulu wonalo okhangelelwa ngabantu abaningi khajikelele balalokho abathi ashizi njalo okwe-cricket nakho kuyadlalwa futhi wona ngalo umnyaka ngakho yasomnyaka oniphileyo kwezemidlalo umnyaka sibili olento eziningi ezenzakala njalo abantu abathanda ezemidlalo bakhangelele le emidlalo ekhulumileyo.
Umnumzana Thandazani Zimbwa, yintatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sesigqiba uhlelo lwethu namhla ngabaculi bethu. Namhla sihamba leqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Umntungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lamadlalade amathathu kodwa lapha liphethe isingle eliyethu le kunyanga ezisanda kwedlula. Nansi isikhulumeli seqembu.
Yebo, ngithanda ukubingelela abalaleli labalandeli bomculo. Shukuthi mina igama ngingufearless Emmanuel Sibanda. Shukuthi eqembini awompondo wayitshintshwa singu-3 kulokwazi inkosi Ncube koqhamuka ePlumtree bese kusiba lo Sipho Sigogo naye eqhamuka futhi ePlumtree ngokufanayo. Mina engikhulumayo ufearless ngiqhamuka endaweni yaseNkayi esigodini sasezeka.
Ukuthenga ingoma zenu balithola njani?
Bayazithola kulezi number kusho ukuthi 0786640258
no 0834241457.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Beziphathe kahle kakhulu kungama-holiday kumanje, njalo bengaphuzi beqede bedrayive behloniphe isizwe behloniphe umhlaba ngoba umhlaba yila okwalala khona okhokho babo.
Baphuma-ke enkundleni ompondo kayitshintshwa ngale esihlebhune kudlalade labo lesithathu elithi amadiploma.
Ntungameli, namhla ubesiphathele umculo weqembu elizithi ngompondo kayintshintshwa. Singakehlukanisi hlobo, sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuningi okwenzakale kweleZimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni zezansi yemaNdebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. kuhlelo abaculi bethu namhla sizwe iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa lona elihlabela likwele South Africa. Oliver Lelisayo ngumagumede uGaino Saiding sithi libe lempela vike lokuthula njalo liqaphele emgwaqweni kulabo abasemangweni.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.